Umbukiso walonyaka owe-ZITF 2022 uqale ngomhlangano wabosomabhizimusi owe-ZITF Business Conference ongenwe ngabasuka emazweni aphesheya kolwandle awezwekazi le-Afrika lawaphakathi kwelizwe. Umgcini sihlalo wenkampani ye-ZITF uMnumzana Busisa Moyo uthi kulamankampani alitshumi lane asuka phandle kwelizwe aze elizweni lonyaka.
Umbukiso omkhulu wabosomabhizimisi i-ZITF siyajabula ngendlela osomabhizimusi abasukumele phezulu ngayo, indlela abasukumele phezulu ngayo belungisela lumbukiso. Ngalesi sikhathi amakhampani asebhalise ukuzobukisa impahla zabo asedlula amakhulu amane, over 400. Kuwona lawo kuzabe kulamanye amazwe alitshumi lane, 14 foreign nations azabe ebukisa impahla ezenziwa kubo. Siyanxusa uzulu wonke ukuthi ezobona impahla ezilungiswa kwelakithi lezivela kwamanye amazwe.
Umphathi ntambo wakobulawayo unkosikazi Judith Ncube uthi umbukiso owe-ZITF uzakhulisa amabhizimusi akuleli lobudlelwano lamanye amazwe.
Ilabantu abavelela ngaphandle bazabe bekhona. Sikhangelele ukuthi kuveza amathuba amahle ukuvakatsha lokhu okuza kwenzakala. Kusivezela amathuba amahle njengobulawayo, kusivezela amathuba amahle njengeMatabeleland, kusivezele njalo amathuba amahle njengelizwe leZimbabwe, amathuba kuma-businesses, kuma-sectors atshiyeneyo kakhulu lapha kobulawayo. Thina sikhangelele kakhulu kweze-tourism ukuthi nxa singazuza ama-investors beti-partner with our local authority.
Ohlaziya ezomnotho uMnumzana Zibusiso Mkhwananzi uthi umbukiso wamabhizimusi we-ZITF awusoze udale umahluko kwezamabhizimusi.
Nxa sesikhangela ngesikhathi kwezomnotho ukuthi kuyini engabe kuletha ezweni njengelizwe lonke leZimbabwe, akulanto esingathi isitshintshile kangako esingayikhangela ukuthi esiletha, ngoba okwakathesi into esilokhu esiyikhangelela ukuthi ingayiletha, ngoba kathesi sikhuluma ngamakhampani azobukisa kobulawayo. Kodwa ungakhangela kobulawayo amakhampani amaningi alokhu evalile, amakhampani amakhulu alokhu evalile, engamakhampani angabakhona ikhwalokhu nje esingathi ongama-SMEs okungakabi capacity ukuthi singathi ngamakhampani.
Umqondisi we-ZimTrade uMnumzana Similo Nkala uthi bazobukisa besekela lamankampani asacathulayo ekuthengiseleni phandle kwelizwe.
Silapha e-ZITF sifacilitata i-participation yama-companies angu-8 esiwafundise on how to be export ready eminyakeni eyodlulileyo. So this year sibuye labo lapho ukuthi bebone ukuthi how do we participate in regional and international trade fairs. Ama-companies esikhangelele ukuthi sibe esilawo lapha ayinclude ama-companies ayenza abo powdered products, pop-up juice, lamanye ayenza leather, lamanye ayenza hair products, and ama-companies la amanye amaningi angikhona ngama-companies which are owned by women and youth owned organizations.
Umbukiso walonyaka ogijima ngendikimba ethi Rethink, Reimagine, Reinvent, Value Chains for Economic Development uqale lamuhla uyaze uyephela ngomgqibelo mhla ka-30 Mabasa. Umongameli Uhuru Kenyatta wele Kenya obekhangelelwe ukuvula umbukiso we-ZITF walonyaka ngaseyikubuya kulandela ukubhubha kukaMnumzana Mwai Kibaki owayengumongameli wele Kenya. Umongameli Emmerson Mnangagwa nguye osekhangelelwe ukuvula okusemthethweni umbukiso walonyaka ngolwesihlanu mhla ka-29 Mabasa. Mhla ka-26 kusiya ku-28 Mabasa ngamalanga ababukisayo okuzaba lemihlangano ehlukeneyo egoqela i-ZITF Innovators Forum, i-ZITF Business Conference, i-Connect Africa Symposium le-Diplomats Forum. Kuthi-ke kusukela mhla ka-29 kusiya ku-30 Mabasa i-ZITF 2022 bese kuvulelwa uZulu. Ngimele i-Studio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.